Ngiyabonga mnumzana Gandhi. Yeah, indaba ye Ukraine lempi yangkhona khona ngale kungathiwa akusamanga kuhle. Ngoba sibona i Russia ingathiwa isithwaliswe amagabhavuzayo hi Ukraine. Bebeyidelela impi iqalisa ngoba i Ukraine ibe izimele ingela amabandla ayisapotayo njenge-NATO leAmelika le-Europe. So bebethe bona basoze bengenele yona leyo indaba. Kodwa sibone ukuthi i-Ukraine isitshaya insimbi ehambayo ngama-first weeks or izigaba zokuqala. I-Amelika lama-Europeans bahle babone ukuthi hhayi abantu laba bazimisele labo ukudifenda ilizwe labo, so babanika izikhali ezichayayo impi yokathesi bahle bafuqa iRussia out of Ukraine. Ngoba sabona ama-first weeks iRussia ingathiwa isithatha yonke iUkraine, but okathesi iRussia yonke isifuqwe yaphuma yaya babuyela kibo. Sabona futhi ukuthi umnumzana Putin sefake i-conscription or wabiza amasosha alomnyaka 60 years and below, ngoba bathe bona kulamasosha eRussia afileyo close to 50,000, ama-general amaningi afileyo, lezikhali eziningi ezithathweyo yi-Ukraine.
Manje nxa ukhangele okwenzakalayo ungathi uhulumende weleMelika uyaphathisa kuhle na labo abawelwe ingozi yezulu lonaleli?
Ukuphela kwempi le kuzahlupha ngoba kathesi sokushaywe nganto okuyi-referendum ukuthi indawo akade sesithathwe yiRussia on the east, iDonetsk, iLushchensk, leOdessa labo Crimea, ukuthi bayenze okuyi-referendum ukuthi bafuna ukuhlala eRussia, but amazwe amaningi athi wona hhayi I saw correct way to vote and ngamanga wona lawa. Ukusebenzisa izikhali ze-nuclear ukuthi bagqibele amazwe wonke angiboni sekufika khona ngapho, ngoba laye umnumzana Putin weRussia uyakwazi ukuthi kungasetshenziswa i-nuclear weapon iAmelika layo izabe isingenela sisilwisa iRussia okwakathesi. So okwakathesi angiboni ukuthi uPutin ufuna ukuziqedela impilo yakhe, ngoba khonapho kuyabe kungasela reverse sokuhanjwa umuntu wonke.